sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 9 sibandlela 2023 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
They want to make further examinations. They confirmed that there is an abdominal ailment that he's suffering from, and they recommended that he be excused from attending court for the next 2 weeks until at least the 23rd of January.
Umeli wezengeza West edalele eParliamente uMnumzana Job Skala ubikwa engasozenelise ukuya emthethwandaba wamaviki amabili alandelayo ngoba engezwa kuhle.
Sithi ukuvula kwezikolo ku-right kodwana ngalesi simo esikiso kunzima ukuthi sibone ukubhadala ama-rentals nesikolo, into zangkhona zisibela nzima. Okwamanje xa kunje so into zikhwelile, asikwanise ngemali esiyithola, asikwanise ukuthi siyenze into abantwana babanikele.
Namhlanje izikolo zivuliwe ezweni lonke kodwa abazali abafundi lababalisi bekhathazekile ngesimo esisezikolo, inhlawulo yezifundo ekhuphukileyo lempahla ehlukeneyo edingakalayo. Uhlobo olutsha olwe-COVID-19 variant olumemetheka ngesiqubu esikhulu ukwedlula zonke esezike zabakhona olusanda kutholakala kule South Africa solutshiye abeZimbabwe abasebehlala kulelo lizwe bethukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umeli wezengeza West edalele eParliamente uMnumzana Job Skala ubikwa engasozenelise ukuya emthethwandaba kwamaviki amabili alandelayo. Amagqwetha agatshele emthethwandaba ukubana odokotela bejele labakhe bacabangela ukubana angabe iselomkhuhlane wemvukuzane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokho kuphume emthethwandaba kamantshi eHarare lapho umthethwandaba akade usizwa isinqumo kusicelo sakhe sokuba intatheli izindaba zivunyelwe ukufaka ebulenjini ukuqhubeka kokuthonisiswa kwakhe i-live streaming. Igqwetha likaSikhala uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi odokotela bakahulumende labakaSikhala bacabangela ukuba usele umkhuhlane owemvukuzane.
They want to make further examinations. They confirmed that there is an abdominal ailment that he's suffering from, and they recommended that he be excused from attending court for the next 2 weeks until at least the 23rd of January.
Umantshi Mareva Nazokofa uphe isinqumo sokuthi akudingeki ukuba udaba lukaSikhala luthoniswe lubukelwe nguzulu wonke ebulenjini. Kubika uBhamu.
The court refused to accede to the request for live streaming of proceedings. Firstly, it indicated that there is no written law that specifically authorizes it to determine the issue of live streaming.
Isikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Siziba uthi bayadana ngendlela uSikhala aphethwe ngayo.
Le nkinga enkulu kakhulu ngendaba ke ye-judiciary yelizwe ngenxa yokubana ke esikubone namhla ke emthethwandaba kuyatshengisa ukubana ke ilizwe lile nkinga in terms of the independence of the judiciary ngenxa yokubana u-Honorable Sikhala umuntu okwakufanele phiwe ibhewu ngendlela esemthethweni kudala kodwa ke lokhu ebencindezela.
USikhala wethethwa icala lokuthuthezela udlakela kwezombusazwe enyatsime kulandela ukuthunjwa kwelunga lebandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change uNkosazana Moblessing Ali ngabanakekelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF omunye wabo kungumnumzana Pius Jamba Mugandi osewavuma lokuvuma icala lakhe emthethwandaba. Ubeemele eqale ukuthoniswa uSikhala ngolwesithathu kodwa amagqwetha akhe athi ulakho kungenelisi ukuba khona emthethwandaba ngenxa yomkhuhlane osumehlele. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Namhlanje izikolo zivuliwe elizweni lonke kodwa abazali abafundi lababalisi bathi bakhathazekile ngesimo esisezikolo. inhlawulo yezifundo ekhuphukileyo lempahla ehlukeneyo edingakalayo yona engasafinyelelwa ngabanenye kungenxa yemumo womnotho omimanzonzo kubika uAnastasia Ndlovu.
Abafundi abaningi abenelisanga ukubuyela ezikolo namhlanje ngenxa yokwehluleka kwabazali ukuhlawulela indleko zonke zemfundo ezigoqela ama-uniform lamabhuku. Unkosikazi Mildred Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uthi usehlawulele ingane yakhe esikolo kodwa kala mali yokuthenga amabhuku lokunye okufuneka esikolo.
Hayi, imali ayikabi khona kathesi, but hayi list sibe siphile ukuthi sokufunakala sisiyaqeda inyanga yanaleyi kuyasekumele umntana ebe eselamabhuku akwanileyo.
Abanye abafundi baxotshiwe namhlanje bevula ngoba bengahlawulanga ifees okuchazwe ngunkosikazi Prosperity Nyathi.
Sithi ukuvula kwezikolo ku-right kodwana ngalesi simo esikiso kunzima ukuthi sibone ukubhadala ama-rentals nesikolo, into zangkhona zisibela nzima. Okwamanje nxa kunje so into zikhwelile, asikwanise ngemali esiyithola, asikwanise ukuthi siyenze into abantwana babanikele nzima.
Olona amalungelo oluntu umnumzana Vumani Ndlovu uthi abafundi emaphandleni labo babhekane lobunzima obukhulu obugoqela ukusilela kwababalisi.
Eqinisweni abantu kabenelisi ukuthi babhadale kakhulu nxa sikhangele emakhaya, inengalisebenzi abalamali yokuthi babhadale ezikolo, sikhangele futhi lendlala ekhona yiyo enza kube nzima kakhulu ukuthi abantu bathole imali zokuthi bahambise abantwana ezikolo. Uyafumana ukuthi abantwana abaningi bamile lonyaka ukuthi bahambe ezikolo bebaza kuma ngendaba zokuthi abazali babo kabenelisi ukuhamba. Nxa sikhangele ababalisi, ikakhulu izikolo zemakhaya yizo ezisuka zibe-affected kakhulu ngoba nababalisi kumele begade besuka endaweni lapho kade bekhona, iningi likhala ngokuthi kalilamali yokuthi bahambe bayefinyelela ezikolo.
Omela ababalisi emakhaya kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Association umnumzana Themba Kuye Moyo uthi bakhangelele ukukhalala umsebenzi njengoba izikolo sezivuliwe ngoba iholo lingeneli.
Sezwa amanga amaningi uhulumende asitshele wona ngokuzama ukusinikeza umholo esiwufunayo, amanga okuthi uzabhadalela abantwana bababalisi ifizi, amanga okuthi ilizwe liyayenza iseplus. Wonke amandla amanga lawo nxa sikhangele u-2023 asinikeza intshukuntshu yokuthi uJanuwari iqala bona silama silenhlelo esesizihlelile. January sithi bunje siyagcwala izitarada, siyagcwala ku-social media, siyadikitsha, sifuna i-$540.
Umongameli weZimbabwe National Students Union umnumzana Benon Ncube uthi bakhangelele ukuvula emakolitshini emfundo yaphezulu kodwa bazafunda nzima ngoba umnotho welizwe unzima kubazali abayibo ababahlawulela ezikolo.
Sile hlupho eziningi ezidlula lo mnyaka esidlula kuwo ngoba indaba ze-school fees ade sikhuluma ngazo umnyaka sozawaphela zingalungiswanga. Ngikhuluma nje i-University of Zimbabwe ilokhu isiya e-court ihambisa isikolo ngendaba zona ze-school fees, okutsho ukuthi siyaze sifike umnyaka ozawusufikile indaba leingakalungiswa, and siyazi nje vele ukuthi wonke umnyaka oqalisayo bayakhweza i-school fees. So phezu kwale mali ade sikhala ngayo ukuthi ningi bazakhweza futhi.
Kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho ezweni, uhulumende sethembise ukuba kuqala lonyaka uzahlawulela abafundi ezikolo eqala emaphandleni, kodwa iningi lithi alimethembi uhulumende ngoba eceleni esehluleka ukuholisa abantu iholo elenelayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lwezemithethandaba luqalisile umsebenzi walonyaka namhlanje. umahlulo omkhulu uJustice Luke Malaba uthi lanxa uzulu ikhonona ngokuthi imithetho ndaba kayenzi lutho ngendaba zenkohlakalo bona bahlezi besebenza kadalala ngokwenza konke okusemandleni abo ukuba bonke abantu abaphatheka kunkohlakalo bajeziswe kanzima. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umalaba uqhubeke sithi amadale asebenza ezimele engelabo ezombusazwe abawatshelayo okokwenza kodwa wasola amagqwetha atshona echothoza imithethwandaba lapho engathokozi ngezinqumo eziphuma kiyo. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe zithi kuningi okungenza imithethwandaba ukulwisana lenkohlakalo. Umnumzana Nkosikhona Ncube ngomunye olo mcabango onje.
AmaNgisi athi justice delayed is justice denied. Lokho kusitsho ukuthi ukuthethwa kwamacala kunyekela ukuthatha indawo ngesikhathi esesiphangephange akushananga lokuthi akuthethwa ngalelo cala. Ngokubona kwami ukuphuza kokuthethwa kwamacala amayelana leze corruption akushananga njalo lokuthi la macala kathethwa in the first place. Singananzelela silama high profile cases eZimbabwe la.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ebert Mpofu othi kumele abantu bancintisane lemthethwandaba ukulwisana nenkohlakalo.
Besicela ukuthi amakhothi enze ngesikhaphakhapha kumbe ngokuphangisa into indaba ezihlanganisela into ze-corruption. Besicela ukuthi bezame ukulwisa sibili i-corruption ngoba i-corruption yiyo ebulala ilizwe lethu. Ilizwe lethu lehlile ukuphumelela ngokuya phambili ngendaba zabantu abalobudlelwane njalo abagreed abafuna ukudla bodwa. So sicela ukuthi bephangise ngendaba ze-corruption. Bephangise ukubopha abantu njalo bengayenzi i-catch and release, bengabopha ababophile.
Umalaba uqhubeke sithi njengoba ilizwe libhekane lokhetho lonyaka kuqakathekile ukuthi amabandla ezombusazwe alandele yonke imithetho yokulondoloza ukuthula elizweni. Uqhubeke ethi ukulandela komthetho yikho kuphela okungavimba udlakela ngesikhathi sokhetho ukuze lwenziwe kulokuzinza elizweni njalo lube ngolukhululekileyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Bathuthele abantu eZimbabwe kulandela ukutshaywa kabuhlungu kwamalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngabacatshengelwa ukubana ngabebandla leZANU-PF. Ibandla elibusayo lona lithi kalazi lutho ngabatshayi abantu abambalwa eMurewa abatholakale besemhlanganweni webandla le-CCC. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Bazonde baganuni wabo abakumabandla aphikisayo abathi ukutshaywa kwamalunga e-CCC kuveza ukuba akusalandelwa imithetho yelizwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa eZimbabwe lonyaka. Kubandla le-MTCT uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kalandeli imithetho yelizwe.
Into yokuthi kulabantu abatshaywayo eZimbabwe abantu baze babe lezibindi zokuthi lokho bakwenze befake kuvidiyo ngamafoni abo kuyatshengisela nje ukuthi ilizwe lakithi lisengozini yokuphunyuka ezandleni zomthetho kugcine nje sokusemahlangeni kusenziwa nguhulumende okhona ongayiphi izijeziso ezeneleyo ebantwini abenza into ezinjalo. Kodwa sibona ke abanye bebotshwa behlala isikhathi eside bengazange bathonisiswe, bengazange benze into efana nalale nje engekho ngitsho eduze kwakulokho esikubonayo. Okokuthi ke labo bantu abatshaywayo ngabantu bezombangazwe abepolitics abamabandla aphikisa uhulumende khona kwenza lokho kukhweze kakhulu engathi ukudana kumbe ukungahlaliseki kwabantu.
Udube uthi kuza kuxokozela okumangalisayo eZimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Siyakhona kuntando kayiphikiswa, sibuyela emuva lapho esavela khona ngesikhathi sikaMgabe. Siyabuyela nje singagcina sesiyefika lakubo ground lakubo Garikai lakuphi lakuphi ebesicabanga ukuthi sesidlule ebesisizwa ngohulumende nalokho khona sithi iSecond Republic ichiyene kakhulu kulalokho okade kukhona, kodwa hayi lokho kwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi lapho esiya khona yilapho esivela khona, akulamehluko. Kusayibandla linye libusayo, kusalisiko linye, kusayindlela nye yokubusa eyokuthi umuntu uyafaka uswazi nxa kuyikuthi kavumi lokho abakutshoyo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Evidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Udlame silubona elizweni lonke luqondiswe kwabe opposition lule njongo yokuvimbela abantu ukuthi bakhethe bekhululekile ngokhetho luka 2023. Ngakho ke ukhetho luka 2023 asoze lube lukhetho olukhululekileyo, ngokuba lonke ukhetho lapho okusetshenziswa khona izinto ezingekho emthethweni kunye lokwesabisa lokutshaya abantu lezinto ezinjalo alukhululekanga, lubi ngolukhululekileyo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu beZimbabwe lomhlaba wonke jikelele ungasoli nje kuphela, kodwa uthathe izinqumo eziqinileyo ukuthi kuvinjelwe udlame phakathi kwelizwe ikakhulu siya ku 2023 election. Kubuye njalo laba abakhangele ngomthetho kunye labezekhi babona ukuthi labo abenza udlame bayajeziswa ngendlela enkulu kakhulu.
Kodwa abakumandlalezana PF bathi abazilutho ngabantu abajayeka buhlungu amalunga SCCC. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule okubandlaleli.
IZANU PF yona njengebandla lalo lokukhulula ilizwe leli, kambe ingazi rekoda abantu bengazi rekoda bechaya abantu, kanti pho nxa kungeyibo beZANU PF akazi rekodile bese benika iopposition pho babe ngabantu beZANU PF bonabo. Khona njalo abe SCCC nxa kade bezi rekoda bebe rekoda njani bona bechaywa? Asikuxwayisiseni sikukhangeleni ukuthi kanti vele khona silo kuyinto lokhu kule khanda lomsila yini. Mina umkhanda lomsila wakho angiwuboni, kodwa ke engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi kule sokuvamile ukuthi nxa kusiya kuzayenzwa i-review yama-sanctions ezidera ngale e-America, kube lezinto ezinjengazene ezenzakalayo eziveza ukuthi abantu bangcolisa ibandla leZANU PF. Kuba khona kakhulu, sikubonile ngesikhathi esidlulileyo indaba ezinye ezinjengazabo Magumbeyi lokunye okwenzakele sikwaziyo sukonke, ukuthi amapolisa ayiwo akade ekhangele ukuthi umsebenzi lo uyenzakala wenzakala njani. Yikho engithi mina nxa ngikhangela kumele sikucubungulisise kakhulu, Gibbs, sibe lomqondo ojulileyo kakhulu nxa sikukhangela kuyinto lokhu ukuthi mhlawumbe kunesandla sokuganga phakathi. Ngoba nxa usithi wena umuntu kade tshaywa wakade rekhoda mbani, umuye umuntu kade tshaywa, hayi mina lo so ngithe ngikukhangela ngakubona ukuthi hayi mhlawumbe nqe mhlawumbe kulokunye. Asinikele amapolisa ithuba lokuthi baphenye udaba lolu, baphume lakho abaphuma lakho. Amapolisa akayenza umsebenzi wawo, baphume le nto eqondileyo. Mhlawumbe kungasincedisa ukuthi kusilamulele emumeni nalowo khona, ngoba nxa sokusiba isikhathi sokulanda isikhathi sokhetho lapho esinjengasenesi lapho kuvela khona izinto ezinjengazenezi.
Loba bephika abakubandla leZANU PF, iningi labaphikisayo bathi konke lokho kuveza ukuba uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lokamuyi uRobert Mugabe. Bathi amalunga ebandla leZANU PF kawavumi ukuba akahlameza uZulu loba engabanjwa xhaka ekwenza. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGibbs Dube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umsakazo we-SABC News ubika ubana kulezi dumbu ezithobaminembili zabemba okungekho emthethweni ngemva kwengozi yokudilikelwa komunye umgodi owemba i-chrome e-Dryhoop esigabeni seLimpopo kwele-South Africa. Abanye balabo abafileyo babikwa beyizizalwane ezeZimbabwe. Umongameli Joe Biden wele Melika usekwethekeleleni kwele Mexico emhlanganeni we-North America Leaders Summit okhangelelwe ukungenwa ngosowabo Andres Manuel Lopez Obrador wele Mexico lenhloko kahulumende leCanada umnumzana Justin Trudeau. Lomhlangano okhangelelwe ukuphatha indaba ezokuguquka komkhathi, ukusebenzelana kwezomnotho kanye lokuvimba imisebenzi yokuchaphiswa kwezidakamizwa emingceleni. Umongameli Macky Sall wele Senegal wethekelele lapho kwenzakale ingozi ebulele yabantu phose amashumi amane 39 kwalimala abedlula ikhulu eyokungqikilana kumabhasi amabili ngenkabazo yalelo lizwe. Uhulumende wazise ngohlelo lwensuku ezintathu zokulila abafele kulingozi. Uhlobo olutsha ole COVID-19 variant olumemetheke ngesiqubu esikhulu okwedlula zonke esezike zabakhona olusanda kutholakala kwele South Africa selutshiye abeZimbabwe bethukile besesabela ukuvalwa kwamabhizimusi okungatshabalalisa imisebenzi yabo lenhlelo zokuziphilisa abaselelazo. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko owethulwe kukhasi leTwitter inhloko yenhlanganiso yeStellenbosch University Network for Genomic Surveillance in South Africa, umnumzana Tulio D. Oliveira, iXBB.1.5 variant ememetheka okwelangabi isingenile eMzansi. Umnumzana Oliveira uthe itholakala egazini abalihlole mhlaka 27 Mpalakazi. Ngokutsho kwenhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization, iXXBB.1.5 luhlobo lwe-COVID-19 olumemetheka okwedlule yonke imihlobo esike yaba khona. Okwakhathesi akukabi khona umehluko omkhulu osuthe wabonakala phakathi kwemikhuhlane lezimva ezibangelwa yi-XBB.1.5 xa kuqathaniswa lezinye ezibe khona. Lesi simemezelo sesichiye ukukhathazeka kuningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa abasanda kubuyela emisebenzini bevele ekhaya lapho abadle khona ikhisimusi lomnyaka omutsha lesihlobo labangane. Isizalo seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbezi uthi besabela ukuthi nxa kungabuye kuvalwe uhamba lamabhizimusi imisetshenzana asebeselelayo izaphela du.
Kuzoba nzima ebantwini ngoba sibe sesingani sibangconywana sehluma kancane umsebenzi ngathi bisingani yavule eminye kodwa masokunje sokuzoyenza again ukuthi abantu sibe ne kube nalezi zinto zokuthi eminye imisebenzi kuyavalwa kwenzwani abantu simise imisebenzi.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khuleka Ntube.
Kuyethusa kakhulu lokho esikuzwayo ngoba yes besidlulile ngesikhathi but ngokuphila besingakadluli ngoba umonakalo ubemningi kakhulu odaleke ngale COVID edlulile. So kulokhu nxa kusabuya einyanga phezu kwayo kusho ukuthi ukuphila kuyaba lukhuni kakhulu ngoba amakhampani amaningi avalile ngalo mkhuhlane wokuqala, imisebenzi eminingi yabaphelela abantu. So uma kusiza okunye okungaphezu kwalokho kusho ukuthi idamage yakho liba nkulu kakhulu.
Abanye bathi njengoba iningi labeZimbabwe kungabantu abasebenzayo ikakhulu abathengisa ezidaladeni lemisikeni bangathwala amagabha avuzayo nxa kungethulwa imigoqo eyaba khona ngo-2020. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kule South Africa selugxwayise abangakahlaba amajekiseni okuvikela ikorona ukuthi benze njalo ngesikhathi kusadingisiswa okuningi ngegciwane le-XBB.1.5. Isiphathamandla senhlanganiso ye-South African Medical Association uDokotela Mvuyisi Mzukwa uthi okwakhathesi akukho okufuze kwethuse umphakathi ngalolu hlobo lwe-COVID-19.
We just have to be cautious. As far as we know,
esingakwenza kuphela ukuthi siqaphele sizivikele ngoba uzolwazi baphakathi kokucwaninwa ngaleli gciwane. Okuthebisayo ukuthi alikabi nembali yokulalisa abantu abaningi ezibhedlela.
Ngesikhathi kuhlasela i-coronavirus ngo-2020, iningi lezalwane zeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela, ezokwakha lokuthengisa ezitaladeni balahlekelwa imisebenzi njengoba konke kwavalwa impilo yama khwimelele. Kodwa ke kusukela kwesulwe yonke imigoqo yokunqabela i-coronavirus ekuqaleni komnyaka opheleleyo, iningi lemisebenzi ibisihlumile njalo. Okwakhathesi i-XBB.1.5 isitholakala emazweni angamashumi amabili lasitshiyagalombili 28. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Konjalo nje osikhixa mfundo solwayo Ngwenya. Ingcwadi kwezempilakahle uthi abantu beZimbabwe kumele baqaphele umkhakha omutsha lo owe-COVID-19 obizwayo ngokuthi i-XBB.1.5 omemetheka kwedlula yonke imikhakha. Ungwenya uthi umkhakha lo ulakho ukubulala abantu abangazivikelanga kugciwane leli. Ungwenya utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi baningi abangalahlekelwa ngumphefumulo nxa bengayekela ukugqoka amamaski.
Lapha senanzelela ukuthi abantu abasagqoki ama-face mask. Uhulumende kazangetho ukuthi abantu bengasagqoki ama-face mask. Wayethe kulezi ndawo lapho kumele abantu bagqoke ama-face mask. Manje abantu sebasebayedlikile, abaningi abasagqoka ama-face mask. Sithi siyakhangela njalo emhlabeni jikelele. So ubhubhane lolo lwe-coronavirus, so le mikakha emitsha sebekhuluma ngabo XBB.1.5 abakhanya bemikakha emibi kakhulu enjalo enamathela abantu ngesikhathi esilutshwana, okuthi nxa bengafika endaweni enjengalezi lapho engihlala khona mina lapha, abantu laba engibabonayo umkhakha lo ungahamba kakhulu ulimaza abantu abaningi. Yikho ngiyaxwayisa kakhulu ukuthi hhayi bantu bakithi, i-coronavirus ayizange vele ihambe. Abaningi thina silahlanga ama-face mask lokhu siwagqoka, njalo silalela sibona izinto ezenzakalayo kwamanye amazwe. Lathi asihlali one ndawo, sihlala e-village ekuthiwa i-global village. Indizamtshina zihamba kangaka zele emazweni ona lawo esibonayo abantu bephela kangaka. Yikho nxa singananzelelanga ngibona ukuthi sizalimala kakhulu, ngoba ibhubhane leli alusabuyi njengebhubhane lakudala esilijayeleyo, selibuya ngezinye iindlela, zingenela kwezinye izitho zomzimba ezingasomala namaphapho kuphela.
Pho manje kumele kwenziweni babangwenya, njengoba sibona ukuthi liyamemetheka igciwane leli?
Ngiyakhala kakhulu ukuthi abantu bakithi sibaxwayise kakhulu ngobhubhane lolu osole mkhakha emibi kangaka, ukuthi nxa singaqhubekela phambili sihamba njengani kakula ntembi kangaka emhlabeni, imphefumulo yethu ingatshabalala kakhulu ngesikhathi esilutshwana. Yikho kumele sixwayisane, sinanzelele siya phambili bantu bakithi, mahlabe zulu, singaze salahla impilakahle iqakathekile. Yikho kade ngifuna ukutsho ukuthi ama-face mask le abantu kabagqoke. Ama-face mask ayavikela ukuthi lanxa umuntu ekuphefumulela engaze akuphefumulela ubhubhane oluningi oluza kungena emaphathini. Nxa kungangena ubhubhane oluncane, umzimba wakho lawo ungazama ukuba lethuba lokuthi ulwe lebhubhane lele lemkhakha leyi. Pho nxa vele uzasela uhambe ungafakanga i-face mask, kukhanya hhayi lokhu kubi kakhulu mahlabezulu.
Lo-ke ngusuca mfundo solwayo Ngwenyayo, ingcweti kwezempilakahle, uxokele uGibbs Dube ekoBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lelalele kumsakazo we-Studio 7 osakaza use-Washington DC. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labazali, ababalisi, labafundi ekuvulweni kwezikolo namhlanje. Njobana esikhathi sesiphelile, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Umeli wezengeza West edalele ephalamende uMnumzana Job Sikala ubiwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba kumaviki amabili alandelayo ngoba engezwa kuhle. Namhlanje izikolo zivuliwe ezweni, kodwa abazali abafundi labo babalesi bekhathazekile ngesimo esisezikolo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu.
Mpraxitis Jeremiah.
Elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.